sekuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Cha iveki ingalalelanga isikalazo sethu. Sizaqhubekela phambili siloko senza amademo ethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini ye-commission ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho. Kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Utshilo yena ngomlomo kodwa ke okwakhathi esikakukhanya ukuthi besinakekelwa kulalutho sizigogakelele nje futhela.
Obulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamasotsha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulomsakazo. Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini e-commission ebona ngezokhetho e-ASEC bekhonona ngokuthi abatholanga ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll olalemfanekiso lakho konke okudingakalayo kanye lokudindwa ngamaphepha okuvotisa ama-ballot papers. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane zabamabandla aphikisayo iningi kungabe MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bebethukuthele befola belubhekise emahofisini abezek besukela iAfrica Unity Square bekhokhelwa inkokheli yomanyano we-MDC Alliance behamba ngomgwaqo uJason Moyo. UChamisa ongumkhokheli njalo womanyano owe-MDC Alliance uthi sebecabange ukubambisana lezinye ingcwethi zakwele Germany ukuhlolisisa isimo sephepha lokuvotela i-ballot paper. Uqhubekethi njengebandla bazokwenza konke okusemandleni abo ukuthi lungenziwa ukhetho nxa abangakho kungasafezekanga.
Takati ballot rakafanana nekuti exam paper rinofana kunge
riri. Sathi thina i-ballot paper lifana lelemhloliso. Kumele okuphuma kilo uhambelane lokumunyethwa yi-syllabus. Kungalesi sizathu ke sithi akukho khetho oluzaqhutshwa nxa singawulelananga.
Omunye wabakade bekhona ngumnumzana Phineas Natarikwa owake wabotshelwa icala lokubulala ipolisa u-inspector Petros Mteza eGlenview ngomnyaka ka-2011.
Izeke into eyenzayo akayisi transparent. Angitsho liyabo nxa kathi singabona emaphepheni izolo kwakuthiwa khona kule 250,000 ama-ghost voters bavela ngapha abantu bona lapho and futhi uyabona ukuthi abafuni ukuyingenja i-MDC bafuna ukwenza izinto zabo bodwa nezanupiyefu. Thina sithi hatshi, thina lokho asikufuni.
Uvumelana lesinqumo esesithethwe yenkokheli ye-MDC Alliance yokuba ukhetho lungenziwa nxa abezeki bengasalungisanga abakhala ngakho.
Cha iveki ingalalelanga isikhalazo sethu. Sizaqhubekela phambili siloko senza amademo ethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance banikeze abezeki isikhathi sokuyafika ekupheleni kweviki ezayo ukuba balungisise abakhala ngakho. Nxa kungasalungisiswanga bathi bazobe belala emahofisini abezeki kuze kulungisiswe. umgcini sihlalo wezek uJustice Priscilla Chikumba ubengekho ukuba emukele ugwalo lwezikhalazo lwabomanyano weMDC Alliance. Abalandeli beMDC Alliance bafole njalo belandela umgwaqo uSamora Machel belubhekise Africa Unity Square sebevela emahofisini ezek lapho inkokheli yazise khona ngokuzokwenziwa ngemva kokufola kwalamhla. Ingoma izilogani kunye lenkulumo ebezisethulwa inkokheli bezigcwele insolo kundlela abezek abaqhuba ngayo umsebenzi bekhankasela ukususwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF ngevoti. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo ilizwe lokhu lathola uzibuse. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulileyo kunye labaphila lobugoga kobulawayo bebebuthene phandle kwenkonzo yeHarvest House International Church behlanganela lonkosikazi Mnangagwa. Unkosikazi Mnangagwa utshele ubulawayo ukuba uyajabula ngokuba edolobheni leli. Uphathele abantu ichukela ingubo lerice okwabelwe abakhulileyo labaphila lobugoga wathembisa ukuba uzophilisana kuhle lobulawayo.
Ndinofara zikuru kuba nemi bulawayo. Niyathaba kakhulu ukuba lani bulawayo muhle. Pandaka uya muna April takataurirana mukandiudza matambudziko amangu aminavo asi regai ndikuudzei zvandakafunga musi uyu. Ndakati inini zuva rangu rokutanga rekutaura nanamai nanababa kubulawayo vachandidawo here.
Ekubuyeni kwami lapha ngoApril ngazibuza umbuzo wokuti kambe ubulawayo muhle
vanhu chekwedu tine yatinoti family unit inotarisa mbuya sekuru vakaremara vana vadiki vanhu vose ndo inonzi family setup yandavinga nhasi.
Imuni umbava imuni epheleleyo ndinaye ubaba ndinavo abantwana bakhona njalo abagodekileyo phakathi kwemuli kodwa kumele kube khona ukubambana kwemuli epheleleyo. Yikho ngilapha namuhla ukuthi sizokunanzelela lokho.
Nasi izuva redu lokupembela nokufara nokuthi tasangana Mwari wathida.
Namuhla lithabe lijabule ngoba sihlangene ngokuthanda kukamdali wethu.
Osekhulile ugogo uMargaret Moyo ohlala eLobengula West ujabule ngesipho asithole namhlanje esechukela irice lengubo eyodwa.
Lapha nginikwe irice lechukela ama 2 kg lechukela lengubo.
Ophila lobugoga umnumzana Elijah Moyo uthe uyathokoza lokuhlangana laye kodwa akukhanyi ukuthi bayanakekelwa.
Ukujabula kwethu singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Utshilo yena ngomlomo kodwa ke okwakhathi esikakukhanyi ukuthi besinakekelwa akula lutho sizigogakelele nje kuphela.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo ebesikulo umhlangano unkosikazi Siphiwe Ngwenya uthi kasuthiseke ngesiphatho sikahulumende ngabe uhulumende uyaguqulwa.
Khangela iminyaka isiminingi kumbe sesile 38 years lokhu singakhanyi sengikhona sikhunjulwa kathesi ngoba sesiya kukhethwa. Hayi, ngiyasuthiseke ngakho sibili. Hayi, lapha ngiboni ngani sibilile loba kungatshintshwa ihulumende leyezanupiefu ngoba ngiboni ngani lokho kungukhulu khona.
Unkosikazi Juliana Nkiwane ohlala eMakhandeni uthi uyajabula ukuhlangana lo nkosikazi Mnangagwa kodwa uphila nzima.
Mina ngima ngibundutho ngiyathaba nje njengoba ngibona umama ekwesibe sithwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumalisayo. Bengifisa sibili ukuthi ngahamba ngithwele nomsukela lo ingubo ngigcina izintandane. Ngingumuntu ogogekileyo kangisakwanisi lezikwerede silezikwerede emahofisini kakhansela basipromise ukusithathela izindlu ukuthi ngiwayi singabhadali siyazenzisa. Ngikhuluma sasibhalela izincwadi ezinzima ezisitshela khonokho ukuthi buyandizobhadala. Manje siyayithatha ngaphi imali kwaze kuthiwe siyithengise. Mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa mntana mntana. Sengiwumuntu ohlala ehlezi njalo ngigcina izintandane abazali babo babhuka.
Bengi labantu abaphila lobugoga bajabule ukuhlangana lo nkosikazi Mnangagwa kodwa iningi labo belikhala ngokuswela indlala lokungaphatheki bethi bakhangelele ukuba ibandla elibusayo linganqoba bathole ukugcinwa kahle ngoba okwamanje uhulumende kabanakekeli. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anas Tesiandlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi umngcele weBeitbridge Border Post uthuthukiswe njalo kwakhiwe igceke lendizamtshina kulindawo ukwenzela ukuthi inhlelo zokuthengiselana lamanye amazwe ziqhubeke kuhle. Umnumzana Mnangagwa bekhuluma namhla embuthanweni wokuvula ngokusemthethweni uhlelo lokuthuthukisa lindawo oleBeitbridge Border Post Modernization Program. Umngcelelo ulohlupho lwendwendwe ezinde kakhulu ezemota lapho abantu makhaza kanye labaqhuba amabhizinisi bezama ukudlula besiya kumbe bevela kwele South Africa. Kodwa unkosikazi Siphoti kube ilunga ledale lephalamende elimela iMathabeleland South ohlala eBeitbridge uthi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF likhankasela ukhetho.
Nangezinye into ezenzayo lokhu vele kuMnangagwa yikudlalisa ama-resources e-government. Khazi ngathi siyakhangela khonapha eBeitbridge kungayisikho ukuthi sikhuluma ngayo i-border naleyo. Sivele yona iBeitbridge inezinto eziningi okuyo ukuthi ngani i-government yazilungisisa kudala engazilungisisanga. So amboni mina ukuthi kuyanceda. Ngibona ngani sort of campaign. The what about umgwaqo nalo oqeda abantu ovelwe namuhla wathi uzalungiswa. Sawulontsha bebonke lakathesi akukenziwa lutho. Sebesiyakwenza igceke lefremathina. Nokuthi uthi abantu sesizahamba ngamafremathina, lefremathina lelo liyakhosta, lifuna imali eningi, izakhamizi ezinye zizalahlekelwa yindawo zazo zokuhlala.
Isimo eBeitbridge laphana emngceleni sesinjani kulezi nsuku?
Ukuhlala sibili special njengalezi izimoto ezithwalayo sibili. Azile problem khona phakathi sekuzolungiselela kukliwa kwakliwa kwakliwa kokuthi at least bafike at least bona bafika bafika kungela lutho kodwa okwenzakala ukuthi uduko lokho elukhona kubantu abakhosayo. Abantu balodubo bayahlala sibili bemile emzileni kwesinye isikhathi kube dizo ukuthi abantu bayalala ebhodi. Nxa kuyikulungisa akulungiswa wonke umuntu uyakufuna okuhle. Sibe sesithinda sithi siyaphela sikuboni. Kanti kuvele kudala nxa singakhangela iBhayibhile kumumo weBhayibhile ukuthi iBhayibhile injani kulezindlu anti yacabanga leyani ukuthi ahlalani kahle bedilizele izindlu laphana. Lakathesi izindlu lezi azinamathoyilethi azilamanzi. Kunezinye izindlu zegovernment ezakhiwayo zasalela emveleni zaba yibunkwantshankwane. Ukutshengisa ukuthi vele idevelopment yeBeitbridge ingathi silamahotela amakhulu angu-2 avalwayo. Avala just because ukuthi vele iBeitbridge akubhizi. So angazi ukuthi nxa sebefaka amalokhu i-airport wona kuvalwa amahotela. I-airport yangikhona layo ngabona izabe gade abantu nedwaba ngu-2-3. Abantu bazafly abanye bakhona abanye abakuthabelayo ukuthi at least ukuflya kunjani ku-easy.
Ibandla lakho lingangena embusweni lingenza ngcono yini?
Kakhulu. Lingenza ngcono kakhulu. Ibandla lethu lingangena embusweni lingenza ngcono kakhulu. Ngokuthi yena athesa kuzamayo ukuthi adlelane labanye abantu. Thina vele kungabavela izinto zingabarayithi sakwazi ukuthi amanye amazwe azangena. La ibhodana lezi izalungisiswa. Umgwaqo nalo esikhuluma ngawo uzalungisiswa.
Lo nkosikazi Sipho Dube ilunga ledale lePhalamende elimela iMathebeleland South engomanyano weMDC Alliance sixoxela eseBite Bridge.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiphuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOA Debele.
Ukwengezwa kweholo lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Lanxa uhulumende engezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokulichumi lasikhombisa ekhulwini elamabutho lengeze ngesilinganiso songamakhulu amabili lambili i 22.5%. Wathi elamapholisa walikhuphula ngamachumi amabili 20%. Lokhu kucunule kakhulu inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende e-Apex Council yona ethi ilobele umqhatshi wayo incwadi lamuhla idinga ingcazelo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Cecilia Alexander ufakazile lokhu. Studio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo lwendaba eziphathelane labeZimbabwe asebehlala emazweni olwe Diaspora Forum sikhangela ukufola okwenziwe ngabamabandla aphikisayo besola indlela ukhetho olulungiselelwa ngayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo lixoxele Gibbs Dube loJonga Kantemiri. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Abafana beqembu lenguqu bakwale Thailand abalichumi lambili abakade belwe ingozi yokuvalelwa ebhalwini ngamanzi abenelise ukuhlengwa bonke lomqeqeshi wabo. Lokhu bengahlanganisa labazali labemuli besezibhedlela besahlolwa ngemva kwelanga behlengiwe. Elethi Pawuthini songule uhlelo lokuthengiselana olubikwa luzaba ngolwakuqala olukhulu kangaka emhlubulweni wangempumalanga ezwekazile Afrika. Kodwa ingcwethi zenotho ziyalusola zisithi luyamele kakhulu kuncedo lweChina. Isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda ukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lomkhuba wokulalela indaba zamanga ezethulwa libandla leZANU-PF ngomanyano wakhe kodwa basebenze nzima ukuthi unqobe ekhethweni oluzayo. Lokhu kulandela imbiko eminingi ethi okuningi akumanga kuhle phakathi komanyano we-MDC Alliance. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Indaba ezibalisa ukuthi kuyaliwa ebandlele MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wahlangana lomnumzana Robert Mugabe eDubai nokuthi unkosikazi Grace Mugabe kungenzeka abe inkokheli kohulumende walelibandla linganqoba ekhethweni. Ngezinye zalezo ndaba ezichazwe umnumzana Sibanda njengamanga aluhlaza tshoko. Umnumzana Sibanda uthi uZulu angazikhathazi ngamangala avela ebandleni leZANU PF ngenhloso yokungcolisa isithunzi sebandla lakhe.
Zinyuze zivela ku George Charamba lesi elokhe zithumela ku Herald la ku ZBC. U President Nelson Chamisa kathi uhamba ikhuluma labantu abaningi kumarali ngobe dinga ekhankasela ukukhetho. Ngakho angazi ukuthi umuntu angenza njani ukuthi abantu bazise ukuthi hayi umnumzana George Charamba angahlala phansi athi yena mina ngifuna ukuqhamba amanga ngithi akufanele ngasonke sikulandele lokho.
udaba selubeka ningi nengi lwathiya izalwane zeZimbabwe ezididekile yilolo lokuthi ibandla le-MDC Alliance liphakathi kokukhulumisana lebandla le-NPF ngendlela ezakwenza ukuthi leli bandla lisekele MDC Alliance bese kusithi nxa linganqoba unkosikazi Grace Mugabe athathe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe. Usibanda uthi lawo ngamanga akhulunywa yilabo abaqhulula noba yini efika emcabangweni. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi ngalesi sikhathi sokhetho ukukholwa ukuthiwo ngabezombusazwe weyingozi ngoba bakhuluma loba yini benze loba yini ukuze bathole amavoti.
Kunzima ukuthemba osopolitiki sonke isikhathi ngoba bafana lamarobotu uthi usabheke lokho kusasa bayo kutshele lokho into eliqiniso kubo engamanga into engamanga eliqiniso.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sezimbalwa indaba eziphuma omnumzana Chamisa esolisayo ngokwenza kube nzima ukuthi njengabavoti bazi ukuthi iqiniso yilephi.
Unkululeko Sibanda vele uzadismisa ethi ngamanga lawo kodwa bekwazi ukuthi behind closed doors ngiqiniso. So thina silindeni nje ukuthi mababe winile sibone uGrace Mugabe sengovice president weZimbabwe.
Kodwa kumnumzana Sibanda uthi azikho inkulumo ezikhona phakathi kwebandla lakhe nonkosikazi Grace Mugabe kanti ke uyacacisa futhi ukuthi njengebandla bakhankasela kuvotelwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe.
Nxa uGrace Mugabe angathi yena ufuna ukuvotela upresident Chamisa the better mhlawumbe lo president Mnangagwa angagcina ecabanga ukuthi hayi mna mbonani impilo yami izabe ingcono nxa kulo bukhokheli bukapresident Chamisa agcine evotela upresident Chamisa. Wamukelekile ngoba president Chamisa uzakhokhela abantu weZimbabwe bonke kungela kukhetha ukuthi lo nguwe bandla liphi.
Usibanda uthi njengoba iningi lale mbiko engasiqiniso iphuma umsakazweni we-ZBC lephephandaba le-Herald ngokubili okuvele kusekela uhulumende we-ZANU-PF kusobala ukuthi abezindaba laba basetshenziswa ukuqhulula lamanga. Mele Studio 7 eJohannesburg le-South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Abekhomishini yebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bemanyene lamapholisa aweZRP lamhla babize umhlangano lamalunga amele amabandla atshiyeneyo ezombusazwe bekhuluma ngendlela abamele bona labalandeli babo baziphathe ngayo kulungiselelwa ukhetho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abezeki babuthanise amalunga amabandla achiyeneyo ngenjongo yokuxazulula ukuthi umthetho uthini ngokuziphatha kwabo labalandeli babo ngesikhathi sokulungiselela ukhetho lalapho luqhutshwa yikho benxuse lamapholisa. Isiphathamandla sezeki enkulumane uChief Elections Officer umnumzana Nkala ukhuthaze abancintisayo ukuthi baziphathe ngendlela engelabudlwangu dlwangu njalo bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengathwali izikhali ngalesi sikhathi lokungabajojozeli ukubangela udlakela.
Publish false or defamatory allegations about a party amanga abantu bakithi. But defamatory allegation. They party in the money they send the show. Say what we have this. I'm a police officer. They are not serious people. They are very intelligent people. When they start investigating,
Obemele iPeople's Rainbow Coalition umnumzana David Moyo ukhuthaze amapholisa ukuthi angabandlululi umuntu lokuthi basebenze kuhle bengabi lobandlululo njengeminyakeni edlulileyo.
We want with the police if they are saying they are going to play their role. They must be seen playing their role, but not to be biased like what used to happen in Nigeria.
Ngemva komhlangano lowo omunye wamalunga amele ukuncintisa edalela eParliament unkosikazi Dorothy Mole Ndlovu ukhuthaze abanye abancintisayo ukuthi beqhakathekise imihlangano enjengale.
Ngibone ukuthi meeting le imbona iqhakatheke kakhulu ngoba kule kunyoka izinto okusithini esikuthatha sithi kuncane kodwa kuyizinto ezinkulu ezidiliza. So ukuthi sibe lama meetings anje ngikhuthaza ukuthi wona ama MPs ngokwawo kube yiwabuyayo kube yithi esizwayo ukuthi kuthiwani.
Unkosikazi Anita Mlilo uthi amanye amabandla ayaxexebula amaposta abanye njalo akumelanga bakwenze lokhu ngoba kulicala.
Ngibone ilo kunqeda ngoba ezinye izinto abantu bakhanya abantu abanye baseseminyameni especially entweni zama posters amaphadi zamanye ayaxoxebula makungayenziwa khona ngoba khona ngokwakho ukukhipha iposter yomunye umuntu kumbukufaka phezu kweposter yomunye umuntu licala
amapolisa asekhuthaze abantu ukuthi baziphathe ngesikhathi sokhetho ngoba kuyinto yenziwa idlule ngosuku olulodwa bakhuthaze abancintisayo ukuba bangesabi amapolisa kodwa bamangalele labo abephula umthetho ngesikhathi sokhetho bathembisa ukuthi wona njengamapolisa azaqhubeka umsebenzi wawo ngendlela efaneleyo Abezeki bona bakhuthaze abamabandla ukuthi abancintisayo ikakhulu abadinga ukuba ngamalunga edale lephalamende kumele bazibuyele ngokwabo ngoba umlando omkhulu ukubo ukuthi bekhulumisane labasekeli babo ngendlela okumele baziphathe ngayo ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wesemidlalo lamhlanje sikhangela ukuthi yilipi iqembu elizaphumelela ukuyadlala kufinal yalonyaka yemncintiswano wenguqo wenzizwe zomhlaba phakathi kwele England lele Croatia wona dibana emdlalweni wesigaba sesemifinal lamhla ebusuku. Intathe yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loluda.
Iqembu elizanqoba phakathi kwele England lele Croatia lizadibana lele France kufinal yalonyaka yomncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzafika komlindi uyacina ngesonto elizweni laseRussia. Iqembu leFrance lifinyelele kufinal ngemva kokunqoba eleBelgium nge-1 kanyango lwesibili ebusuku. Njalo eleBelgium lizadlala lizajaywa namdla emdlalweni wokudinga iqembu elizaphutha imidlalo yalonyaka liphethe imendulo yombala wethusi. Iqembu leCroatia kalizake liphakamise inkezo yeWorld Cup ikanti eleEngland layiphakamisa kanye ngomnyaka 1966. Njalo umqeqeshi walo uGareth Southgate uthi sebebhale kutsha imbali yabo. Njalo isifiso sabo ngesokuthi baqhubekele phambili belokhu beyibhala kakutsha.
Sesibhale kakutsha imbali yethu emdlalweni wenguqu njalo sikhangelele ukuba siqhubekele phambili sisenza njalo okuqathekileyo ukuthi siyakholisa ukuba kwethu kulimidlalo le ezizwe zonke zomhlaba njalo silethemba elokuba sizaqhubekela phambili sijabula
ngokuqala ukuba ilizwe leEngland lifinyelele kusigaba sesemifinal kusukisela ngomnyaka ka-1990 ikanti leCroatia like lafinyelela kusigaba sesemifinal ngomnyaka ka-1998 lapho eliphuthe liphethe imendulo yombala wethusi kumidlalo yakudala edlalwe liqembu leEngland lele Croatia iqembu leEngland linqobe kumidlalo yemine ukuthi ele Croatia linqobe kumidlalo yemibili kuCity owodwa uphele ezingujiki lobhanqa sikhangele umdlalo kakhilikithi abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakobulawayo bazake bekholise ubukela umidlalo yezinga laphezulu njengoba iqembu elimela ilizwe emdlaleni kakhilikithi lizadibana lele Pakistan kumidlalo yemihlanu yehlobo lwe-One Day International ezaqala ngolwesihlanu. Imidlalo izaqhutshelwa enkundleni eQueen's Sports Club njalo izaqala ngolwesihlanu mhlazili 13 kunyaka kaNtulikazi njalo izafika komlindi uyacina mhlazi ngamashumi amabili lambili kuyo njalo inyanga kaNtulikazi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Yesikhangile ebesilazo singakehlukani. Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini e-commission ebona ngezokhetho ye-ZEC. Obulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kodwa abanengi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamapholisa ngesilinganiso lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.